sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 8 kuLwezi 2021 igama nguNtungami Linkomo. Nansi ezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi selilabasekeli abantsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Lo kuveka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba lilunga lezanu PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yeibhetho likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi selithole abasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Ngesilinganiso sekhulu lithi selikhule ngokungamachumi amathathu i-30%. Leli bandla lithi lijonge ukuthola abasekeli abantsha abangena kuzigidi eziyisithupha i-6 million abazalivotela kukhetho luka-2023. Ibandla lezanu PF lona lithi lidinga abasekeli abatsha abangu-5 million. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
I-6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lo president. Ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters. So sibona ngani singaba plus or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daha kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Seeds and Convergence for Change ngesiNdebele. Abantu yibo abafani baziguqulele umhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu, izinduna, labantu bonke jikelele, iphathi ngosana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesithe enkayi khonaphana kodakanela, abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho ke thina siyashakula siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagabi avuzayo ngochuku olukhona. Hathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imoto zidutyulwa, abantu betshaywa, yona izami senziwe emathanda khona okuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha uthamisa bamzondelani. Yikho ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
Izano ithi lidlala amadlwane nje akula mavoti angu 6 million eliya wathola bona iba bayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi ngakho kabesabilutho.
Hayi mhlambe singathini njengoba izano abantu ababone ukuthi izano ivothelwa ngoba i-democracy. Izano ngokhokho. Hatshi okhulu ngokhokho, bangaka okhokho abakhona manje. Siyabona emzini yonke kulo baba nomama abasebegugile, abatwana khonapho babe ngi-6, bonke labami 6 ngabethu. Sike sikadize sesifonile ukuthi emzini yezano ubaba lomama yibo olokhe begijima ngezano PF. Intanga yonke nje bethu labatwa babo sebekhulukile sebekuthamisa le MDC Alliance ngoba iMDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi babe lama project.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Luqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli yeMason Mnangagwa edalele High Court lilunga leZanu PF elithi kumele esuke embusweni ngoba kangenanga kuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba unobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla umnumzana obethi Mpofu ephikise lolu daba ngolwesihlanu esithi uMnangagwa ngeke adonselwe enkantolo ngoba efikelwa isisekelo sombuso welizwe. Umamangala umnumzana Saibethi Musengezi uhambise uMnangagwa leZanu PF yemthethwandaba esithi umhlangano weCentral Committee owenziwa ileli bandla owakhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumholi ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017 kawenziwanga kulandelwa umthetho. Ngokunjalo uthi ubukhokheli bukaMnangagwa labo abukho emthethweni. Amagqwetha athi lanxa nje isisekelo sombuso simvikela uMnangagwa udaba lolu luyamthinta ngoba umhlangano ophikiswa nguMamangala kuyiwo owamfaka embusweni. Sixoxele linye lalawa magqwetha umnumzana Kulahove.
Liqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi uMnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe ngu-CPF abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa iqembu leZanu PF. Ngakho-ke uma uRobert Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo, even kungavumakala khona kungayamukelwa yikhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni, kodwa akutsho ukuthi iZanu PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane leZanu PF njengeqembu lombusazwe, ayiqondananga lesihlalo sikamongameli ye. Kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethelwe licala ukuthi ithi hayi iZanu PF ayi-ekthanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi ebe yi-candidate eyama kuma-elections emele iqembu leZanu PF, then umuntu oza-affektheka, umuntu ozaluza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali, kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe, especially i-High Court kanye le-Constitutional Court, uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe, kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence, kawazimelanga wodwa, kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo, kodwa avame ukwenza ama-decision kumbe ukuthatha ihlangothi leqembu elibusayo eleZanu PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlalaphansi kumbe eretire, kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalaba eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho-ke ubudlelwano lobo buseduze phakathi kukaMalaba kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yiso esenza umphakathi usole bathole ukuthi inkantolo si-independent ngombe zizimele kumbe zenza ama-decision ayiwo aqondileyo uma zicubungula indaba ze-politics eZimbabwe.
Bakhona abathi kuyaliwa kuZANU-PF phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini. Kodwa singakunanzelela njalo sikhangela nje indlela iqembu leZANU-PF eliyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 leLacoste. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu leZANU-PF ihlala i-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sasikucabanga kumbe sasikukhangelisisa, sasikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kweZANU-PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections aka-2023.
Umnumzana Kuda wobe ligqwetha sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi iphakathi kokuqhuba imihlangano lezakhamizi zemaphandleni ngodaba lwegugurawundi ifuna ukuzwa imbono yaso ngokulondolozwa kwembali yalesi sika. Ngeviki edluleyo, inhlanganiso le ifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawelwa eBhalakwe ngemva kokutshontshwa kwamanye amabili. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Sibambe imihlangano ezindaweni ezijiyeneyo ezifanisa lesilobela, Imatopo, eCholocho, eLupane. Sihlangana labo ngezizathu ezijiyeneyo. Sihlangana labo ngokuthi bafisa ukuthi kwenziweni ngokuthi kupreserve i-history, i-memory yombhoqazwe. Sihlangana labo sibuxoxisana labo ngoba njengenhlangano kulelanga u-22 December esikhumbula khona ukumiswa kombhoqazwe. So siyakhulumisana labo ukuthi bona bacabangane ngalo lelo suku. Ngoba uma sesikule isikhathi sikaNovemba isikhathi sokubana siyabe sesilungiselela solonyaka njengenhlanganiso besilesifiso zokuthi sibe lemihlangano ezabanjwa ngaphandle kwakobulawayo. Siyaba lomhlangano kobulawayo langaphandle, besifisa ukuthi sibe lemihlangano langaphandle kwakobulawayo ngoba abantu bakithi uma beqhubeka belokhu bejabulela u-22 December lona lililanga lezinyembezi kuyabe kulosizi, nathi singaqhubeka senza imikhankaso kobulawayo singaye emakhaya kugcina kudaleni ukuthi kungabi lokumuva ndawonye.
Izakhamizi zithini?
Zilokumangala ngoba ngathesi kulokhu kwathiwa izinduna kufuze ukuthi zibe yizo ezizakhuluma labantu. Akukho ngitsho loku kodwa osokwenzakele ne-NPRC, akukho vele singathi sokwenzakele ezabelweni. So izakhamizi zilokudana kakhulu ukuthi kanti udaba lwangwana luyaze luqale nini, kuyaze kufikwe nini. And ungakhangela izinduna angikhole ukuthi zanikwa umsebenzi ezingawukhangelelanga, zanikwa ngoba uma wakulalela kwento kwangikhona angikholwa vele ukuya implementeka. So kule nkungu eningi kodwa ngibona ngazathi kathesi bengikhuluma lezinye khona le matopo ezingani sezilethemba ngoba ilitshe kalikakhitshwa. Ezesilobela lazo lokhu zisithi kathi manje kuyenziwa njani ngoba uma ilitshe lilokhu likhitshwa amatshazo kuba kuyatshengisa ukuthi akula kuzinikela ukuthi udaba lombhuqazwe solulungiswa. So ngibona ngazathi abantu akula kusuthiseka ukuthi indaba le izafa yalungiswa ngoba uma kulokhu kutshontshwa amatshe kulokhu bengavunyela ukuthi bekhulume kodwa kuthiwa kabakhulume bekhululekile. Kodwa izenzo ezikhona zitshengisa ukuthi akula mntu othatha i-responsibility nokuthi zikhuluma kube sokusenzakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso yeyiphetho likaZulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni usekhuthaze izakhamizi ukuthi zihlawule imithelo yazo zisebenzisa inkundla zobulembu ezifana leEco Cash leTelecash ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-COVID-19 lapho abantu ababuthana khona kumasipala bebhadala. Umsakazo we-ZBC uthi uhulumende usethembise ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yebhonasi linyanga ingakapheli. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7, ninjani nonke abalaleli. Ngilombono ebengifisa ukukhuluma, kodwa ke into esuka nami ngathi phazamisa ukuthi sengihlala ngisenda ama-message awavulwa, loba angazi noba sekwatshintsha, angazi ukuthi sekumi njani, kodwa ke bengilesifiso sokuthi aluba le message yami ingafundwa layo. Umbono wami enginawo, nginombono wokuthi ngabe kuyenza iMRP ikhulumisane lezaphu bahlangane, kuvotelwe ama-councillors awe-MRP, kuzovotelwa lo sibangilizwe lo mfo kaNkomo, yena asimele ezi i-president ngale, then iMRP ngoba yona ifuna ama-councillors kube nama-councillor e-MRP. Sizama ukuthi simele imathebelelendi, sibe labantu abasimelayo emathebelelendi lathi abazakwazi ukuthi basenzele lokho esikufisa kwenziwe endaweni yakithi emathebelelendi. So aluba kuyenzeka umqondisi moyo we-MRP lo sibangilizwe Nkomo wezaphu, kuhlalwe phansi amaphathi womabili, kukhulunyiswane, bavotelwe bonke bobabili laba abantu ngenxa yokuthi ngapha ku-MRP sifuna ama-councillors, ngale bafuna u-president kulokhu kuzapho. So akuhlalwe phansi amaphathi lawa, singabantu banye, kukhulunyiswane, kusetshenzwe ndawonye labana abantu, kuhlangene i-MRP lezapho, ngoba ngesi 1-1-1-1 lesi ukuthi lo munye uzimela yedwa, lo munye uzimela yedwa, lo munye uzimela yedwa, kodwa sonke singabantu bamathebelelendi kuza silimaza, akulanto esizayenza kuzapho. Ukuzano izano ayikaze yawina, elokhu yaba izano ngokucabanga kwami, angizange ngizwa kuthiwa izano iwinile. Izano konke ikwenza ngodlame.
Sibingelele, sibingelele ku-Studio 7, sibingelele kubo bonke abantu, kubo bonke abasakazi balomsakazo, kubo bonke abantu abawumamelayo lomsakazo kumagumbama nomhlaba. Sidiphilani ngegama lenkosi yethu Jesu, thina siyaphila. Hayi, siyabonga izindaba ezimnandi lisethulela zona ngazo zonke insuku, indaba eziliqiniso. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Bengithanda nje ukuthi ngiphawule ngalaba abanye abantu mhlawumbe abathi bona i-MRP fanelibambane lezapho. Khona kuliqiniso, ifanele ibambane, kodwa ke phela ubambana njani lo muntu onguye lokhu ekulethela isitha phakathi komuzi? Ubambana njani lo muntu oletha isitha phakathi komuzi? Umthemba njani umuntu olobudlelwano lesitha, wena osumthatha umenze umuntu elingasebenzisana? Engicabanga ukuthi hayi, akufanelanga vele kusetshenziswane. I-MRP ayiphushi ivangeli layo, izaphu layiphushi ivangeli layo, ngoba both those parties abaholi bazo, omunye naye anti ufuna ukuphatha, omunye naye ufuna ukuphatha kakhoze afuna ukuthi ebe umntwana phela kumbe ebe yi-deputy. So engicabanga ukuthi i-MRP abantu abayiyeke iphushe ivangeli layo eliliqiniso, futhi okungukuthi wonke umuntu uyayibona ngokuzanu, ngoku-MDC, ngongaphethi, ngemathebelele, ndiqiniso uyalazi. Just ukuthi abantu balalokhuyana ukuthi bayasaba njalo, abanye basebenzela izisu zabo, but okukhulunywa yi-MRP wonke umuntu uyaku-understanda, so abantu bayekele nje ukuthi abantu kabahlangane kangeke kuhlanganeke bakithi angeke kuhlanganeke bese ngibuya kule ndaba yokuthi upresident weZimbabwe kugcizelela upresident weZimbabwe noDwe Mthwakazi weZimbabwe uthi na uhambile phesheya ngoba kade sizwile nje ukuthi ube seScotland uthi ukhulumele Joe Biden ukuthi yena uJoe Biden uthi bazaxoxisana bazaxoxa engicabanga ukuthi yazini abantu abasabantwana azi ukuthi bengarojwa nje noma yinini umuntu angazwe khani kokuba roba sebaroba phela noma beyaxoxa la bangaxoxa layo kodwa kutsho ukuthi ukuxoxa lokhwana sebethe bona ama-sanction bayawasusa ngiyabona
Studio 7 ninjani hayi siyaphila likho litheno sibonga nje indaba nisithumelela zona nje impela hayi siyabonga kakhulu sengathi ningahlala nisithumela kanjalo hayi siyezwa masokuthiwa sokuvulwe le nhlanganiso lena yokuthi abantu bakhumise nimlotha ungcono ngoba abakazaphu sebekhona bayibo ababulawela abantu ngoba laphana kwakubulawa abantu bakazaphu ngalesa isikhathi owamumbono uthi wona sebengathatha uzaphu bakhulume naye bayeke nje bonke laba bantu bathatha uzaphu impela nje bakhulume naye ukuthi hayi njengoba sakubulalela abantu uzaphu esinakho manje yilokhu nalokhu nezinduna zakhona phana emathebhelelenje hhayi bese ngibulisa abadala bami abangizalayo phela ngithi hhayi kabaphile omandebele labo mahlanga ngithi hhayi kabaphile nabafowethu bonke
Studio 7 salibonani lonke baphathi be-Studio 7 noma ngingaliqambanga ngamagama ye mina ngiwuzukode ngilapha eButswana hayi bengithanda ukuphawula lami kancane bakithi ngiyathaba ngiyajabula ngomfo kanyongolo usibangilizwe nxa ungizwa lawe lapho khona lise libambane le-MNRP ekamqondisi umqondisi ngwakithi lawe ungwakithi kesikhipheni lamahula akazame ukubuyela endaweni zakho zamani madoda sizalisapota zamani madoda hayi ngiyabonga ngusikode lapha eBotswana amen
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe i-AFP ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isitezi eLagos kwele-Nigeria selikhwelile laya kumashumi edlula amane 42 abasindileyo babikwa belitshumi lanhlanu i-Associated Press ithi kulokufuthelana okukhulu kwele-Iraq kulandela imizamo yokubulala umholi walelo lizwe umnumzana Mustafa al-Kadhimi izolo singene kudaba lwemelika uMongameli Joe Biden uthi selokhu engene embusweni iMelika isisungule imisebenzi edlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe njalo uhulumende wakhe wenelise ukwehlisa inani labantu abangasebenziyo laya kokwedlula kancane okune ekhulwini i-4.6% kuphela. Uthi lokhu bekunakanelwa ukuthi kuza kwenzakala sokwedlule iminyaka emibili elandelayo. Wengeze wathi isikhwama sakhe se-$1.2 trillion esisanda kupasiswa lidale lephalamende sizawuqinisa umnotho iMelika ihambe phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi lokhu inkulumo le xa ungayinanzelela kahle inkulumo engaqondanga ngoba isikhathi angene ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu umnyaka ngathi phecezo kwedlule isikhathi sokwedlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID kungesikwehluleka kwalo obebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba imizamo yakho kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kathesi-ke izinto besezijika besezitshintsha iindawo eziningi ziyavula kanti ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini abanye ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto abantu sebesebenzela endlini basungula eminye imisebenzi abangayisebenza ke kungasafani nakuqala ke ngakho kwaze kwalunga ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi ngakho ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze uBiden i-credit ngakho isikhathi se-recovery njengoba sibona iindawo eziningi zivula ngakho ke kasingeke silabantu nxa bebuyele emsebenzini bese sithi hhayi umnumzana lapha-ke uyasebenza
kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hhayi lapha usebenzile
nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzana esanda kungena ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka kunzima ukuthi singathi hayi uyazama kulapha lalapha or mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hayi uyazama ngoba sibona izinto ngathi ziyabuyela kasike silinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na ukwenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo bese sibona layo ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala inkukhu zethu isikhukhukazi sona sisabekela asiyekele amaqanda la aqala achamisele bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyana okwakhathi esingibona ngathi siyabe sesihambele phambili kakhulu
isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku 1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi njengoba limali yehlile kangaka ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho
kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade ufanele ifakwe lapho ku-infrastructure ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasele umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi zimi nje kazilalutho ngaphakathi ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo kurenovethwe ama-ports lapho kungena khona izikepe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa sisiza ku-trade lapha lamanye amazwe kakhulu nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize yikho ngivumelana layo ukuthi hhayi ukuthi ehlise leyo package okwakhathi esingibona ngathi yinto enhle kakhulu ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani njengoba sibona nje nithemba laba msakazi labo ohamba khona ungananzelela ziningi indawo akathi kula mabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi sezivacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID ngakho-ke ku-infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lokuhla ngipha ukuthiza ukuthi hayi asike sehlise sike siprioritize kokunye njalo yikho ngithi-ke ngifisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni lakuma-ports lapha ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini sikwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods egijima emgwaqweni ama-services kulokhu zeni kwi-network infrastructure yikho-ke ngibona ngathi lapha nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu siziphethe ngebezihamba phambili ibandla le-MDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000 lo qhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Mnangagwa enkantolo lilunga leZANU-P F elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle inhlanganiso yebhetshu likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.